Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla zilichomi lanye kumfumfu 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Sithi lesi senzo siyisenzo sokuganga, yikho ukuqala futhi kokuriga ama elections okwenziwa yiZANU PF ngoba iyakwazi ukuthi la abantu abanyeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
Iningi labantu likhala ngokwehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
Akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwenu. So sase sivumelana sizabuya sizohlangana lapha ngoba dazifunisa abantu sizobatshela hayi sokuthi esingayenzi sizahlala phansi silungiselele sibone ukuthi siyenza njani ngoba ngeke size simnekele uyethi cross ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Amapolisa kobulawayo avimba ukutshengisela obekuqondiswe kumeli webulawayo South edalela ePhalamende njalo engowe-MDCT umnumzana Eddie Cross. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abakhokhela inhlanganiso eziphathisa uZulu ekhaya banikezwa imivuzo kwelebhilithane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu libikwa lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngezizathu ezichiyeneyo kuhlelo oluqale elizweni lonke izolo. Kobulawayo khona abantu abahlala emikhukhwini labo bayehlulekile ukubhalisa ngoba bengelancwadi ezifakaza lapho abahlala khona. Kubika unompumelelo Moyo.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo oluqhutshwa ngesiqhubu luqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo njalo ihlandla lakuqala lokubhalisa likhangelelwe ukuthatha amalanga alichumi lasithupha. Iningi labantu libikwa libuyiselwa emakhaya ngoba bengela incwadi ezikhombisa lapho abahlala khona loba nje inkokheli zezek zisithi akulamuntu omele abuyiselwe emuva. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye abameli Human Rights Lawyers Network iyasisola kakhulu lesi senzo sokubuyiselwa kwabantu emakhaya bethi bazathatha inyathelo lokubona ukuba akulamuntu ozabuyiselwa emuva kusukela kusasa. Igqwetha elibona ngokuqhutshwa kwenhlelo eabameli Human Rights Lawyers Network umnumzana Tinei Mukhwewa uthi izeki kumele ibone ukuba wonke umuntu uyabhalisa ngoba akusimfihlo ukuthi abantu abahlala emikhukhwini akulandlela zokuthi bathole isiqiniseko sekheli.
Sina njengamagqwetha amela amalungelo abantu akusithabisi ukuthi abantu bebegcotshwa endaweni zokubhalisa ukuvota ngokuswelakala kwamaphepha atshengisa ukuthi uhlala ngaphi. Abezeki bebemele ukuthi babone ukuthi ama-affidavit akhona labo sikomitsha abadingayo babe khona lapho kubhaliswa khona.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe okwenziwa yizeki yikuganga njalo yikuqala kokuqila kukhetho oluzayo.
Abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakekeli abantu babo. Sithi lesi senzo siyisenzo sokuganga, yikho ukuqala futhi kokuriga ama elections okwenziwa yiZANU PF ngoba iyakwazi ukuthi la abantu abanyeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
UMandla Nkosi Muhlwa uthe wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba ubengela ncwadi ekhombisa ikheli lapho ahlala khona kanye lencwadi esekela eyekheli.
Ngibuyile ngifuna ukuzoregister so ngehlulekile ngenxa yokuthi bengilesithupha ngiyela phepha lamanzi le after.
Osakhulayo uCelani Moyo osuka esilobela uthe esigabeni sakibo bakhangelele ukubhalisa kunyanga ezayo ethi ngendlela abantu ababuyiselwa ngakhona emadolobheni kukhombisa ukuba emakhaya kuzaba phambili.
Kuzaba lama challenges abezalungisiswa sikhathi bani njengoba kuregister kuthiwa kuphela ngoNovember.
Kulandela ukubhalisa kutsha abantu ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR ukuze ikhomishini ye-ZEC ibe loluhlu lwabantu abazavota. Iningi labantu lithi uhlelo lolu luze ngesikhathi esihle kodwa ukubuyiselwa kwabantu emuva ngoba bengela ncwadi. Isiqiniseko sekheli eyalapho abahlala khona kuzakwenza kukhanye angathi uhlelo lolu lubi. Abantu bathi uhulumende kumele akhumbule ukuba iningi labo alilazo lezo ncwadi ngoba kunguye obadilizela izindlu phansi kohlelo lomrambathwina. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje eHarare abenhlanganiso ezizimeleyo uZulu kanye labamabandla ezombusazwe aphikisayo labo bachotoze ikomishini yezokhetho besithi yehluleka ukuqhuba kuhle ukuhlelo lokubhalisa abantu. Kubika uMavis Gama.
Abelinye lamabandla aphikisayo eleMDCT bathi lokhu yisibonelo sabahlezi bekutsho ukuba ingazinikelanga ukulungiselela ukhetho ngokwaneleyo ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Emhlanganweni nentatheli zindaba emahofisini esigodlo saleli bandla le-MDCT isikhulumeli salo umnumzana Obed Jaurura Gutu uveze ukuba kunengi okuphosiswayo ekuqhubeni lumsebenzi.
The unpreparedness of ZEC continues to stand out.
Ukungazilungiseleli kwezethu kuvezwe sobala ekuqhutshweni kwalelo hlelo. Amakhulu abantu akanelisanga ukubhalisa amagama endaweni yeSt Eden Primary School esigabeni seShidunguza South.
Ophethe ezokuqhutshwa kwenhlelo ehlangothini lwabasakhulayo kubandla leli uDesmond Ncube uthi lokho akubaphathi kuhle njengebandla.
Thina njengebandla besilungiselele kakhulu ukuthi abantu bayibhalisa ukuvota. Yokusikhathaza kakhulu ukuthi iZEC itshengisa ukuthi yona ayilungiselelanga lolu hlelo ngoba khanya endaweni eziningi ama-commissioners of votes kawakho labancedisa ukuthi badinde ama-proof of residence abantu.
Obunye bobufakazi asebebutholile ngokungaqhutshwa ngendlela kwalolu hlelo uNcubethi bubalisa obusemaphetshaneni anikezwa umuntu ngemva kokubhalisa okulotshwe indawo ezehluke kulalezo abavotela kizo kukhetho olwedlule.
Umuntu kumele aphiwe ipolling station eseduzane lalapho ahlala khona, atsho ukuthi aphiwe khatshana ukuthi uzadinga imali yebhasi kumbe ahambe umango omude ukuthi aye bevota.
Lanxa kungalesi simo, abe-MDCT bakhuthaza uZulu ukuba aphume ngobuningi ukuyabhalisa, abekezele lalapho zidonsa inyawo iziphatha amandla zeZEC baze balithole lelo thuba. Uyakhunjuzwa uZulu ukuba athathe leli thuba asebenzise ilungelo lakhe ekuphathekeni kuhlelo eziphathelene lokhetho okuyiyo ndlela esemthethweni yokukhetha inkokheli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lokuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kulama centers alandelayo.
Madoda siyovota.
Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavano, Chimanimani East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi, North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Fungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West. Chivi, South. Ematebeleland North. Lupane, East and West. Ebhinga, North and South. Ematebeleland South. Emzingwane, Matopo North. Lemzingwane. Ensiza, Insiza, North and South. Enkabazwe, Emidlands. Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni. E Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa.
Asambeni madoda kwelakithi.
Asambeni madoda siyovota.
Kodwa lawa ayisiwo wonke ama-centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsayithi yethu ethi www.voaindebele.com.
Sivoteni nkulu
hande hande
ibarumethi novota.
Amapolisa echabalala koBulawayo namuhla avimbe ukutshengisela kwabantu abasola umeli weBulawayo South edalele parliamente olilunga njalo le MDCT umnumzana Eddie Cross besithi uthuke isizwe samaNdebele. Kubika uBathabile Masuku.
Amapolisa ahlomileyo avuke evimbe igalaji lechabalala elithengisa amafutha ezimota lapho bekuzaqalela khona ukufola kwabatshengiselayo besiyaphelela emahofisini ekhansili kamsitheli okuthiye abakade befuna ukuphatheka bebuyele emakhaya belokudana okukhulu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye obeqoqe lokhu kutshengisela uthi kuyadanisa ukuba amapholisa abalele ukutshengisela bethi noma bemisiwe bazaqhubekela phambili kusuku abazaluhlela ethi ngeke bayekela uCross ethuka abantu.
Namhlanje bekuze sizotshengiselela ukungasuthiseki kwethu ngendlela eCross akhuluma ngayo. Manje abomthetho bathi akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwethu. So sase sivumelana sizabuya sizohlangana lapha ngoba sizofundisa abantu sizobatshela hayi. So uthi singayenzi sizahlala phansi silungiselele sibonthi siyenza njani ngoba ngeke size sinekele uyethi Cross ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Umongameli we-MRP omunye wabavinjwe ngamapholisa ukutshengisela uthi ukuvinjwa kwabo akubathokozisi njalo uCross abekwazi ukuthi kabayamukeli inkulumo yakhe.
Uthi amapholisa isikhathi esiningi siwazi protekta ibandla leZANU-PF ngoba lawo sikwazi ukuthi ngawe ZANU-PF. Namhlanje siyazibuza ngoba okunye sikwaziyo ukuthi ZANU-PF libandla elingathakazeleli abelungu. Libandla elalwa labelungu libaxotsha even emaplazini lakumabhizinisi. Namhlanje siyazibuza ukuthi i-interest yeZANU-PF ukuze izodefenda umlungu lo okhulume kubi ngamaNdebele okhuluma ngabantu abamnyama interest yabo kuyini ngezindlela ukuthi bayatsho ukuthi uEddie Cross right akukhuluma ngamaNdebele kuyinto eqondileyo lawo bayakusupporta yibo yikho bekhethe ukuthumela amapholisa ukuthi azosivimba.
Isakhamuzi seBulawayo South umnumzana Melusi Chuma laye uthe kumzwisa ubuhlungu ukuba umuntu abamvotelayo usebathethisa aphinde avikelwe ngamapholisa.
Kusizwisa ubuhlungu ngoba abantu abasithethisayo ngabantu abazithi futhi bavotelwa eMathebeleland bese besehluleka futhi ukuhlonipha thina esabafaka esinkweni leso abasidlala.
Osakhulayo uJoseph Phiri laye uthe kuyamzondisa kakhulu esola ukusekelwa kukaCross ethi kukhanya inkulumo yakhe ivunyelwa ngumbuso okhona.
Hayi, kuyasizondisa kakhulu ngoba thina size lapha sizokhuluma ngalo muntu okwazi ukuthi asithethise. Kodwa amapholisa abuya azofuna ukuthi bona bamprotect. Singazi ukuthi bakuo-ode woneleyo or kumele kuprotect onjani empilweni.
Kumaviki ambalwa adluleyo, umnumzana Cross uchothoze kabanzi abantu beMandebeleni okuthiye iningi labantu licasukile bethi yikuswela inhlonipho. Abatshengiselayo bathe bazaqhubekela phambili bedinga imvumo yokutshengisela kungakhathalekile ukuvinjwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota. Kambe isizalwane zeZimbabwe ezisemazweni achiyeneyo afana labo Botswana labo South Africa zizavuyela ekhaya ukuyabhalisa na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 0818 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga abesimuslim abathathu abedlulisa amalawulo bafile ngemva kokudubula amabhomba lamhlanje esakhiweni esiduzane lenkamba yamapolisa esigodlweni seSyria iDamascus. Kufe njalo abantu mahlayana ababili ekade beduzane labantu laba. Lokhu kubikwe ngabogatsha olubona ngendaba zasekhaya kwele Syria. Lubikwa luqhubeka lusegudwini udaba lokuthonisiswa komlawuli wedale lephalamende kwele Indonesia ngamacala athile okungethembeki awe corruption. Amakhosikazi adabuka eZimbabwe aqondisa inhlanganiso ezijeneyo eziphathisa uZulu ekhaya anikezwe imivuzo kuhlelo lwe-Piper Awards kwele-Bilitane. Anikezwe leyo mivuzo enconywa ngemsebenzi yawo emihle, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Lonyaka umnyaka wesibili umkhosi wemivuzo owe-Piper uqhutshwa. Kunikezwa amakhosikazi asebenza encedisa uZulu oswelayo kwele Zimbabwe. Unkosikazi Tsitsi Mambokhatsi nguye wasungula inhlanganiso ethiwa Women of Purpose International ukuthi ihlolisise ibisibonga amakhosikazi asebenza gadalala ukuthuthukisa iziqinti zalapho abaphuma khona eZimbabwe. Yena uthi wacabanga lomcabango wokusungula lolu hlelo ukuze aphakamise lokukhuthaza abesifazane ukuthi labo bayephambili ngemisebenzi yabo emihle.
Be it Purpose Excellence Recognition Awards.
Imivuzo ephiwa yi-BIPA ulapha engiqakathekisa khona omama esingathi thina iqembu labomama abanenjongo. Ngoba siyazi ukuthi silabomama abaningi eziqintini zethu, bakhona njalo abaningi abale misebenzi elenjongo yokusiza kodwa ngabana kwamuntu ngoba funa bengadumanga kakhulu kuma-social media.
Unkosazana Vuyelwa Mabena odume kakhulu kwele-Bhilitane ngokuthunga impahla zabantu abadumileyo njalo lokufundisa abantu ukuthunga eYunivesithi yaseLondon. Uthi uthunga ethengisa impahla njalo enye imali uyithumela ekhaya lapha ondla khona lokugcina intandane.
And it's a challenge usenza lama-artists because into obazifunayo is a bit weird. Ngoba i-times nanya bengawuthandi but i-artist yinto yabiyifoni.
Omunye njalo othole umvuzo unkosazana Sazini Malaba wabomba iqembu lakhe labomama enkundleni yebulenjini yokuzithokozisa iFacebook elithiwa Mthwakazi Queens UK. Uthi bavumelana bengamakhosikazi ukuthi basize izalukazi lamaxhegu angasakhona ukuzigcina nokuzisebenzela. Bayancedisa njalo intandane bezibhatalela ischool fees ukuthi zifunde.
Ngabumba iqembu leMthwakazi Queens lapha eUnited Kingdom. So iqembu leli ngelabomama kakhulu abavela koBulawayo. Sabamba nasabumba iqembu leli ukwenzela ukuthi sidinge imizamo yokubana sincedise abantu ekhaya eZimbabwe. So iqembu leli lapho nje ngo-2015 ngoNovember sile 2 years siqhuba ngalo msebenzi. Since 2015 sesiyenze into eziningi ezihlukeneyo sancedisa kuma families ayechiwe ngabazali. Sancedisa njalo kulo student wenas school fees student lo uyi-orphan. Wabhala lintombazana wapasa kakhulu wasinika i-feedback yokubana hayi uwenze kahle kuma-exams zakhe. So konke lokhu siyakubonga kubomama bemthwakazi.
Imendulo ezinje zenza umama abaningi bazizwe bethinteka ngaphakathi ukuthi basebenze gadalala bancedise abaswelayo abanganakwayo kwele Zimbabwe. Unkosazana Mambokhatsi ukhuthaze wonke umuntu ongumama kulumcimbi ukuthi anganyamalali. Kabaphume basebenzele ndawonye njalo bancedisane ngamacebo ukuze bazithuthukise lokuthuthukisa izigaba zabo. Kukhanya umama bayazi ukuthi ekhaya kusekhaya njalo abadala bathi yazi lapho ophuma khona. Ngimele Studio 7 eLondon, ngingu Ezra Jesus Banda.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Mpari waGwekwerere ohlala eNew York khonapha eMelika lapho afundisa khona ekolishini leNew York.
EZimbabwe ekhaya ngeminyaka ngasuka. Ayabuyele South Africa kwisikhatshana kodwa ngagcina sengingapha eAmerika. Ngo-2012 lapho khona lapha eAmerika.
Wabuya ngomsebenzi, wabuya ngesikole.
Usuke ekhaya bekusuka ukuthi khona kungasela nto ongayenza sibili ukuthi okungaphilisa imuli. Ngaphuma lami ngayadinga umsebenzi e-South Africa, ngesikhatshana ngasebenza khona. Kwase kuba lethuba lelo lokuthi ngibuye ngapha eAmerika.
Isibongo nguGwekwerere. Wena-ke uzalelwe ngapi, wakhulela ngapi, njengoba ngikuzwa ukhuluma isiNdebele esingela kugiliza?
Mina azalelwe eHarare, ekhaya ngithi ndela koZimba, kodwa mina ngikhulele koBulawayo.
Wathi-ke sibuyile-ke ngapha ngase-America, ngilethemba waya la esikolo ukuze uthole umsebenzi ongcono.
Umsebenzi ekade ngiwenza ngawuthola lapha, kubana umbalisi. Ngifundele utitshala, ngisebenzele utitshala, ngafundisa e-high school, ngafundisa e-teachers college, bese ngifundisa eChinoyi e-university ngisuke ngizisuke elokuze ngekhaya.
Kwaba lula ukuthi usuke e-South Africa uhle uthole umsebenzi wobabalisi ngoba abanye phela bathi nxa beqala ngapha, engxenye yakaqala akayenza i-care work.
Kukhona okufunakala i-state of New York okumele ukwenze, okukubale ube lama-certificates athize. Ngayenelisa ukuwathola lawo ngase ngithole umsebenzi.
Kodwa kulula ukuthi ngemfundo yaseZimbabwe ilohlonzi na ukuthi ungenelisa ukuthi ubuye uzoba ngumbalisi eMelika?
Into ekhona ukuthi bathi nxa ubuya lapha lokho oyabulakho, iy'ngwalo zakho olazo wena, bayithatha njalo bezenze i-evaluation bese bekutshela-ke ukuthi khona hhayi lokho lakho wena kufana nalokhu esilakho lapha, kusho ukuthi-ke uza ungenelisa ukwenza lokho. Thina esikufunda ekhaya yi-British system, ngapha ngale yabo ye-American.
Kukanti-ke thina vele asilamuli ekababa lomama kuphela, silawo ugogo, silawo azukulu. Liyakhangela ekhaya njengoba umumo usumubi kangaka?
Philile abasekhaya. Ukukhula kwethu esintwini nje ukuthi umuntu uyagcina abonye icabanye lapho. Kodwa lapha umumo usukhona naye manje ngokuthi sokumele umuntu wenzele abantu abasekhaya okuningi okwedlula lokho ebesikwenza umuntu usesekhaya, ngoba umumo umi kubi kwezomnotho ekhaya.
Kodwa ngikhuthazo bani ukuze abantu ekhaya bangawonakali, ngoba balo mcabango ngokuthi thina ingxenye seyakuya kukha njengezithelo esihlahleni imali le.
Cabango lokho bumkhulu kakhulu. Uyabona ukuthi khona nika umzekeliso walapha e-America, nxa umuntu esithi esekhaya ngithumezela okuyi-50 nxa ekhuluma ngemali yena uthi okuyi-50 ma ulapha e-America ukuthi ukuthole okuyi-50 lokho akulula. Abaningi nxa ungekho ku-contract uhola by the hour, ama-minimum wages ama-states alapha ayihlukene, $12, $7, $6 per hour. So uyabusebenza ama-hours amangaki ukuthi ukuthole okuyi-100 lokho okufunakalayo.
Umnumzana Mpari waGwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Abalwela amalungelo abesifazana bananze ilanga le-International Day of the Girl Child namuhla bekhala ngokungaphathwa kuhle kwamankazana eZimbabwe. Omunye wabo ngunkosazana Linda Mpofu.
Kanyele kakhulu umntwana oyintambazana uthele luklubhu lapha kwelezimbabwe. Abantwana abangamantombazana bayendiswa bengazange babuzwe umntwana qukule kuthe siyayendiselwa exhegwini. Njalo futhi abantwana nxa sikhangele abangamantombazana balenkinga eziningi nxa sikhangele wona lawa ama-sanitary pads. Idola lokuyathenga abalalo, umntwana agcine esesebenzisa ezinye izinto ezingamelanga azisebenzise. Umntana oyinkazana nasiwe luthwele ngigadalala lapha kwelezimbabwe.
ingaphakanyiswa njani, ingathuthukiswa njani impilo yomntwana oyinkazana?
Into okumele iyenzakale ukuthi nxa kunamalanga anje anjengawona lawo, wonke umntwana kumele bekwazi, kube yinto abayihlabelayo ukuthi namhlanje lilanga lethu. Njalo kumele kuhlale kuyenziwa ama-programs kakhulu. Uhulumende laye angatshona emelela ukuthi ama-NGO kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa yizo kumele ziqale ukuthi zixoxisane lamantombazana. Uhulumende laye kumele ananzelele ukuthi abantwana abangamankazana ubafaka kuqala, ngoba bakithi abantwana abangamankazana yibo abaphethe isizwe esilandelayo. Nxa singatshabalalisa umqondo nalo emantombazaneni, kukutsho isizwe esizayo kuyabe kungela sizwe kuzwa. So kumele kunanzelele ukuthi umntana oyinkazana uyafundiswa, atshengiselwe njalo ukuqakatheka kwakhe esigabeni.
Ekadeni umntwana ongumfana nguye obephakanyiswa kakhulu okwedlula umntwana oyinkazana. Kusanjalo yini kumbe isebezama nje abantu kubalinganisa sokulobubelo?
Kuseselomango sibili ukuthi abantu bafundiswe ukuthi umntwana ngumntwana. Ngiyananzelele sibili khona umama nxa ezithwele, ungambuza ukuthi ufisa umntwana oyini, uyakutshela ukuthi ufisa ini umfana. Lakathesi khonokho kusesekhona sibili, kusamele kusetshenze gadalala ukwenzela ukuthi labo abantwana abangamankazana bazibone labo bengabantwana belingana labona laba abafana.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana. Njengomkhokheli we-MDCT, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelaseKenya, umnumzana Raila Odinga, sephumile kukhetho lwesibili lokudinga umongameli iRunoff esithi ufuna uhulumende eguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ukuze kungabi lokuqilibezela athi kwaba khona kukhetho lwakuqala. Lokhu kufana lokwenziwe ngomnumzana Morgan Tsvangirai ngo-2008. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kukhona na iZimbabwe engakufunda njengoba layo ibhekane lokhetho.
IZimbabwe kawufanelanga hlale phezu kwezandla sithi njengoba kusenziwa ukhetho ngemva kwesikhathi eside kangaka, njalo sile experience ka-2008 mhlawumbe izinto zizahamba kuhle kumbe ukhetho luzenziwa ngendlela elungileyo. Okunye okufanele sikufunde ukuthi ukuphuma kukhetho kakwandanga ukuba le mpumela enhle, ikakhulu nxa sikhangela kwezedemokhrasi. Kawukhanya ukuthi kuzasiza abantu beKenya, njalo lokuthi ungaphatheki kukhetho luka-2018 kungasiza yini abantu beZimbabwe, angiboni kunceda kangako.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe ahlezi ekhala ngokuthi afuna kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo esingathi ngama-reforms. Kungayiwa kukhetho engekho ama-reforms la, impumela ubona eyamukela yini amabandla la alubana ethe anqotshwa, kumbe kube le runoff ubona engena na kule runoff, kumbe ubona esala njengobabu Odinga?
Ye, ngibona mina ngabe ngena kuranofu bangayala bekhangela ukuthi mhlawumbe bazibona bengelathuba elikhulu lokuthi babe le mpumela. Mbona khonokho kuyinto esingathiwa engabathwalisa nzima kakhulu, ngoba ngabe ke bangena kukhetho ekuqaleni, ukwalo kungena kuranofu akusoze kubasize kangako nxa bekhala emhlabeni besithi hhayi ukuthi lapha kube lokuqilana. Mbona ngiqakathekileyo ukuthi basebenze kanzima ukuthi bathole ama-reforms athe xaxa bengangeni kukhethwe ekuqaleni. Bangahle ukuwathola bengangene lapho, ngeke bathi sebengena kubaranofu sebefuna ukuthi kube lo mahluko omkhulu kakhulu. Khathesi siyabona ukuthi eKenya ama-reforms atholakalayo ngama-reforms afunwa ngukinyata hatshi afunwa ngamabandla aphikisayo. Khonokho kutshengisa ukuthi abantu abasemandleni bathanda ukuthi basebenzise khonokho ukuthi balelokhu bebusa besiya phambili. Kufanele sikuhlakaniphele kakhulu lokhu nyawantu beZimbabwe singena kukhetho luka-2018.
Umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Kwanele Mthwakazi livalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.